Baba osezulwini obusisekileyo, kanye ngo ngobukhona bukamoya ongcwele osuvele kulapha, sisondela elizwini lakho elingcwele. Futhi loba ngelizwi elibi, elizama ukungibambelela emuva, futhi ngikhulume amazwi kancane nje lokuhlaliseka engingakwenza. Ngicela ukuhola kwakho kwaphezulu lokugcoba kukamoya ongcwele ukuthi kuhambe phakathi kwethu lobu busuku. Futhi makuthi yena lo okhona ndawo zonke, makuthi athathe ilizwi likaNkulunkulu futhi alinikeze lona enhlizweni yonke njengoba silesidingo. Makuthi asifunze lobu busuku phezu kwezinto ezinhle zikaNkulunkulu. Futhi lobu busuku, lapho sikhuluma ngelizwi, makuthi inhliziyo zethu zibe amamayila amaningi phakathi kweCalvary, lapho uJesu abhadala intengo eneleyo ngakho konke eyayidingakala ngezahlulelo ezinkulu zikaNkulunkulu kusukela esivandeni se-Ideni. Futhi lamuhla makuthi sinanzelele ukuthi silungisiswe ngesihle ngokuvuka kwakhe, futhi ngokufa kwakhe ukungcwatshwa lokuvuka. Futhi lobu busuku kasiseyibo abomhlaba, ngoba sithengwe ngentengo yegazi eliligugu lendodana kaNkulunkulu. Futhi makuthi thina ngenhliziyo ezilokubonga singaphendukela kuwe lobu busuku ngengqondo lamandla lalokho esilakho phakathi kwethu, futhi sikukhonze ngemsulwa inhliziyo engangcoliswanga. Siphe lobu busuku, Baba, nxa kungaba labanye lapha abangakwaziyo wena ekuxolelweni kwezono zabo, makuthi bona lobu busuku babuye ngokuzithoba esiphambanweni, futhi lapho bavume izono zabo kuNkulunkulu olungileyo ukuthethelela. Futhi makuthi lokhu kube yibusuku obukhulu kithi sonke. Siyakucela ebizweni lendodana yakho iNkosi uJesu. Amen. Manje siyananzelela ukuthi akula oyedwa emhlabeni owenelisayo ngokweneleyo ukuthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi alembule, ngoba ilizwi lilotshiwe ngokuphefumulelwa. Umoya ongcwele ngumlobi welizwi. Futhi lapho omunye wayedingakala ezulwini ukuthatha ibhuku lokuqhaqha impawu, akutholakalanga ngitsho loyedwa ezulwini, loba emhlabeni, loba ngaphansi komhlaba, lo owayefanele ukuqhaqha impawu kumbe loba ukukhangela phezu kwebhuku. Futhi kwakulewundlu lapho elalihlatshiwe kusukela ekusekelweni komhlaba, futhi wabuya futhi wathatha ibhuku esandleni sakhe owayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, futhi wakhulula impawu, futhi wavula ilizwi. Futhi thina lobu busuku siyakholwa futhi sithembele kuye ukuthi uzavula ilizwi kithi. Futhi manje lapho ngibala kusahluko 2 semisebenzi, lapho nginikeza ubusuku bokuqala kwakuyi ukubuya kwesibili, futhi okwenkosi uJesu kungolwesithathu. Futhi ngolwesine ebusuku sasikumhlatshelo owenele ngakho konke, futhi ngolwesihlanu ebusuku kwakuphezu kwenhlawulo eyeneleyo kukho konke okupheleleyo. Likutholile ubusuku bayizolo okupheleleyo ukuthi singaba kanjani abangasolekiyo labapheleleyo ebusweni bukaNkulunkulu. Futhi lobu busuku ukuphezu kokungcwatshwa, futhi kusasa ukuvuka lapho nje insuku zilandela. Manje ngikhethile lobu busuku okokubala umbhalo okuphuma ebhukwini lemisebenzi isahluko 2 lendima 25, 26 lo-27 kugoqela, futhi kubaleka njengalokhu uPetro ekhuluma.
David, for David spake concerning him.
UDavida ngoba uDavida wakhuluma ngaye. Ngangibona inkosi njalo njalo ngaphambili kwami, ngoba ingase sandleni sokunene sami ukuze nginganyikinyeki.
Therefore did my heart rejoice.
Ngakho ke inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza, ngitsho lenyama yami izahlala ethembeni.
Because thou will not leave my soul in hell.
Ngoba kawuyikuchiya umphefumulo wami esihogweni, futhi kawuyikuvumela ongcwele wakho abone ukubola.
What a beautiful text for this night.
Indaba enhle kanganani okwalobu busuku ukuthola indikimba yakhe esethuneni. Into yokuqala esifisa ukuyikhangela ukudonsela ukulalela kwenu kuyo, ukungehluleki kwelizwi likaNkulunkulu.
God keeps his word to the letter.
UNkulunkulu ugcina ilizwi lakhe ngokugcweleyo. Futhi lobu busuku sifuna ukubophela imicabango yethu kulokho ukuthi uNkulunkulu uyagcina ilizwi lakhe. Singahlala ngokuqiniseka kuloba yini uNkulunkulu ayikhulumileyo elizwini lakhe ukuba liqiniso. Futhi ukholo aluphumuli phezu kwechebechebe elitshonayo lemiqondo yabantu akumbe isayensi yenkolo zabantu. Kodwa lulendawo yakho yokuphumula edwaleni elikhulu elinganyikinyekiyo lelizwi likaNkulunkulu elilaphakade. Ilizwi nxa uNkulunkulu elitshilo lokho kuliqiniso lanini nini, angeke akubuyisele emuva futhi athi bengingazimiselanga ukukutsho. Ngingakhuluma izinto, lawe ungakhuluma izinto. Khona ke sijwayele ukukubuyisela emuva ngoba sakukhuluma ngolwazi lwethu lonke la ngokwenelisa kwethu konke. Kodwa khona ke uNkulunkulu wahlukile kakhulu kithi ngalamkhawulo. Ngakho ke akatsho lutho ngaphandle kokuthi luphelele impela. Akadingi ukuba akubuyisele emuva, akadingi ukuba axolise ngalokho akukhulumileyo. Kuhlezi kusima iqiniso loba lakuJesu kulezi nsuku ezinkulu esizigubhayo, lapho uNkulunkulu ebulala indodana yakhe okwezono zomhlaba. Kwakumhlawumbe inkulungwane zeminyaka ngaphambili ngitsho isisekelo singakabekwa, uNkulunkulu wakhuluma ilizwi. Futhi kungumsebenzi oqediweyo ezulwini lapho uNkulunkulu ekukhuluma sokuvele kwaqedwa. Oh, nxa singabamba kuphela khona lokho okukutshoyo, sasingaba ngabantu bani abahlukileyo ukubona emabhukwini akhe izahlulelo ezibekelwe phakathi lapha kwabangalaleliyo. Ukungenza umuntu azihlole ihola ngehola. Futhi kungenza abalungileyo bathokoze ihola ngehola ukubala izibusiso uNkulunkulu azithembise kwabathembekileyo. Futhi singahlala ngokuqiniseka ukuthi ilizwi lonke lizagcwaliswa. Sigcinise nje umphefumulo wethu kukho. Bekuhlezi kungaleyo ndlela. Lapho uNkulunkulu ekhuluma kuNoa khonale emuva emhlabeni wasendulo, mhlawumbe iBhayibhili lingakabhalwa, kumbe leli Bhayibhili kungenani lingakabhalwa, uNkulunkulu watshela uNoa ukuthi kwakusiza isiphepho futhi amanzi ayeza kumboza umhlaba. Futhi kungela ngitsho lebandlana elilodwa lobufakazi ukuthi kuzakwenzakala. Yonke into iphambene kakhulu. UNoa wahamba ngokwesaba futhi wakha umkhumbi wawulungiselela, wawungokusindisa abendlu yakhe laye ngokwakhe. uNkulunkulu akazange amdanise ngoba kwakulilizwi lakhe, kwakufanele kwenzakale lapho uNkulunkulu esithi kuzakwenzakala. Manje lapho uJobe ibhuku elidala kulawo wonke eBhayibhelini elibhalwe mhlawumbe ngaphambi uGenesisi engakabhalwa futhi lafakwa eBhayibhelini futhi uMose wabhala uGenesisi, uJobe ebhukwini lakhe waphumula ngokuqiniseka phezu kwesithembiso uNkulunkulu amenzela sona futhi wama ngomnikelo wakhe wokutshiswa kungela kwesaba enhliziyweni yakhe esazi ukuthi lokho uNkulunkulu akukhulumileyo uNkulunkulu wayesenelisa ukukwenza. Futhi lapho into yonke ikhangeleka ihamba ngokuphambeneyo, uJobe wama eqinile ngoba isithembiso sikaNkulunkulu sasiqinile. UNkulunkulu wathembisa uJobe futhi uJobe waphumula kuleso sithembiso. Oh, nxa ibandla lingafika kuleyo ndawo lapho elalingaphumula khona ngokuqiniseka phezu kwelizwi likaNkulunkulu elilaphakade ukuba liqiniso, ngumahluko bani lapho owawuza kuba khona? Yikuqondisa bani okwakuza kuba khona? Uyikuqunywa bani okwakuza kuba khona? Yintokozo bani eyeza kuba khona? Ngamandla bani ayeza kuba khona lapho amadoda labafazi bezathatha uNkulunkulu njengoba enjalo? Lokho akuthoyo kuliqiniso, kungela ndaba lokho izimilo ezikhangeleka ziyikho. Lokho akulani lakho, uNkulunkulu watsho njalo. Lokho kuyayiqeda indaba. Futhi uJobe lapho esesikhathini esikhulu sokuvivinywa kwesehlakalo sakhe sonke, lapho ayetholakale ebusweni bukaNkulunkulu umuntu olungileyo, lo uNkulunkulu wathi wayephelele, kwakungela onjengaye emhlabeni. Futhi uSathane wanikwa ithuba lokumlinga esithi, ngizamenza akuqalekise ebusweni bakho. Futhi waphosa wathatha impilo kaJobe, futhi wayeza kwenza, kodwa uNkulunkulu wadweba umngcele wathi, ungenza loba yini kuye kodwa ungathathi impilo yakhe. Khona-ke lapho uJobe emile ekulingweni okukhulu kwesikhathi esinzima kakhulu, wathi, ngiyazi umhlengi wami uyaphila, futhi ezinsukwini zokugcina uza kuma emhlabeni. Loba impethu zichitha lumzimba, kukanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu. Kungela ndaba ukuthi kwakukhangeleka kumnyama okunganani, lokuthi kwakukhangeleka kungeqotho okunganani, kwakulenye into uJobe agqilisa umphefumulo wakhe kuyo, isithembiso sikaNkulunkulu esilaphakade. Oh, nxa kuphela singakwenza lokho. Nanzelela, waphumula esithembisweni, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Futhi ngifuna ukuthi linanzelele ngamazwi azayo engifisa ukuwakhuluma. UJobe waqamba indawo yakhe yokungcwatshelwa. Futhi lapho uJobe esifa, wangcwatshwa kanjalo. Kwakulenye indoda obizwa ngu-Abrahama owathatha uNkulunkulu elizwini lakhe, futhi wakholwa uNkulunkulu. Futhi wabiza lezo zinto ezaziphikisana lesithembiso uNkulunkulu amupha zona ngokungathi azikho. Wathatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Futhi lapho insuku sezedlulile, lamaviki lezinyanga futhi leminyaka yedlula, lokho akuzange ngitsho kukhathaze u-Abrahama lakancinyane. IBhayibhili lathi kathandabuzanga ngokungakholwa esithembisweni sikaNkulunkulu, kodwa wayethembekile enika udumo kuNkulunkulu. Lapho yonke into ikhangeleka ukuba nsuku zonke Wakhula kalula kusiba nzima kakhulu nsuku zonke. Kodwa kulokuba buthakathaka, uJobe waqina insuku zonke. Oh, isiqiniseko esibusisekileyo kanganani esilaso. Lapho ubunzima bungathi buyaphakama ukwenza ulutho, uNkulunkulu aluthembisileyo okungenzekiyo kulokuhlehlela emuva, abuyele emhlabeni, kufanele sime siqinile ukwedlula esake sakuma ngo-itho kanje iNkosi. Kufanele kuyiqede indaba lapho uNkulunkulu ekhuluma ulutho. Futhi u-Abrahama wabiza lezo zinto ezazikhona sengathi azikho, ngoba zaziphambene lelizwi. Futhi lapho u-Abrahama eselahlekelwe isithandwa sakhe lomkakhe uSara, ngemuva kweminyaka eminengi behlala ndawonye, wathenga isiqinti sendawo duzane lendawo lapho uJobe angcwatshwa khona, futhi wangcwaba uSara. Angazi ukuthi ngani. Babengabaprofethi, babona baxhumana loNkulunkulu. Futhi manje lapho u-Abrahama esifa, wangcwatshwa loSara. Manje wayengafuni laba abafu ukumnika leso sabelo sendawo. Wasithenga ngaphambi kwabafakazi. Ngumfanekiso bani omuhle wobhaphathizo. Wasithenga phambi kwabafakazi ukuthi kwakulilifa lakhe. Oh, iyo indlela ikholwa leqiniso elifanele libuye ngayo, hathi ukunyonyoba ekhoneni kodwa ukuma phambi kwabafakazi. Ngingufakazi weNkosi uJesu loMoya oNgcwele nemisebenzi yakhe emikhulu lokunengi kangaka, njengoba sibona usuku olubi lusondela. Futhi-ke lapho indodana ka-Abrahama okwakungu-Isaka, isithembiso sasiza kunikwa yena. Futhi lapho u-Isaka esifa, wangcwatshwa lo-Abrahama. Futhi u-Isaka wazala uJakobe. Futhi lapho uJakobe esiba, wafa khona phansi eGibhithe. Kodwa nanzelela, engakafi, wathi endodaneni yakhe engumprofethi uJosefa, woza lapha ndodana, futhi ufake isandla sakho phezu kwenqulu yami ekhubazekileyo. Ngoba khumbula ukuthi wakhubazeka njani, kungenxa yokuba ingilosi yeNkosi yathinta inqulu yakhe, futhi waqhula kusukela lolo suku kusiya. Wathi, beka isandla sakho enqulwini yami, futhi ufunge kimi ngoNkulunkulu wabobaba bethu ukuthi kawuyi kungingcwaba phansi lapha eGibhithe. Ngani? Babelelizwi, babelesambulo. Futhi mangime lapha ukukhuluma ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo lakhiwa phezu kwesambulo saphezulu, hathi phezu kwenhlanganiso yesonto, izinhlanganiso, hathi phezu kwezivumokholo kumbe izimfundiso, kodwa phezu kweqiniso likamoya elambuliweyo likaNkulunkulu ophilayo. U-Abela esivandeni sase-Edeni wayelakho lapho ibandla liqala. Wakwazi njani ukuletha iwundlu? Kungani engazange alethe isithelo njengalokho uKhayini akwenzayo? Kodwa kwembulwa kuye uJesu kanye ekhuluma wathi, abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani? Abanye bathi unguMose lo-Elija lokunjalo. Wathi, kodwa lina lithi ngingubani? Uyabona, akuphumuli phezu kwalokho omunye umuntu akucabangayo. Yilokho okwaziyo ukuba liqiniso. Lina lithini na? Lo mbuzo ungahlangana lathi sonke ebusweni lobu busuku. Lithini na? Futhi uPetro ngokuphangisa ekhulumela phezulu kungela la kunye ukuthikaza wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. NjengoJesu owazi imfihlo zenhliziyo zonke ngoba wayengasilutho ngaphandle kukaJehova ebonakalisiwe enyameni. Futhi wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJonasi ngoba inyama legazi kakukwambulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwenzile lokhu. Futhi phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami, futhi amasango esihogo akayikulahlula. Futhi thina abantu lapho siqhubeka, thina amaLutherani sifuna ukuhamba ngokukholwa, thina amaMethodisti sifuna ukumemeza ukukuthola, lina amaPentecosti lifuna ukukhuluma ngendini ukukuthola. Kodwa lokho kukude ngamamayili ayizigidi ezilithumi kukho. Okuyisambulo saphezulu seNkosi uJesu Kristu, umuntu wobuntu bakhe ubonakaliswa enhlizweni. Phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami, lamasango esihogo akayikulahlula. Kusebenza kuphelele loMathewu 24:5-24, kumbe uJohane ongcwele 5:24, lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo mina ulempilo engapheliyo, futhi akasoze abuye ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Hatshi ngoba uke waba loba lakuphi ukunyikinyeka loba aphi amadlabuzane, kodwa ngoba ubukade ithuba lokuba loKristu embuliwe kuwe kusuka ezulwini. Phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami. Futhi-ke uJakobe lapho esifa, indodana yakhe yathwala umzimba wakhe, futhi wangcwatshwa lo-Abrahama, u-Isaka, uSara, loJobe emazweni angcwele ePalestina. Khona-ke uJosefa engumprofethi waphumulela phansi eGibhithe, wamazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wayezambulile kuye. Futhi lapho esifa wathi, lingangcwabi amathambo ami phansi lapha. Kodwa beka lapho ngolunye usuku uNkulunkulu uzalivakatshela ngeqiniso. Ngani? Waphumula ngokuqinisekileyo phezu kwelizwi likaNkulunkulu kuMose iminyaka engamakhulu amane. Bazakhonza lesi isizwe, kodwa ngiza kubakhupha. Waphumula ngokuqinisekileyo phezu kwelizwi. Futhi kungumzekeliso omuhle lapha. Nxa lingananzelela wonke umHebheru esedlula kanye lomhlane wakhe utshayo wabazimvuthu ngabancindezeli. Futhi lapho ekhangela phezu kwamathambo omprofethi wakhe uJosefa, wakwazi ngolunye usuku babeza kuphuma, ngoba amathambo lawo atshiyelwa lapho okwesikhumbuzo ukuthi ngolunye usuku babeza kuphuma. Sokube phose iminyaka elithumi lanhlanu kumbe ithumi lesificaminombili edluleyo, lapho uBilly Paul umfana omncinyane phose iminyaka emihlanu ubudala, kanzima kangako, sasileluba elincinyane esasilihambisa engcwabeni likamama wakhe empondo zankomo ngokunye ukusa ngePhasika, lapho nje ilanga liphuma lilunguza, kumbe nje kungakasi kwakuyiso, khona-ke sisiya enkonzweni. Futhi lapho sisehla phansi engcwabeni, umfo omncinyane wakhupha ingwane yakhe. Lapho sihamba lapho udade wabo omncinyane lo mama wakhe abangcwatshwa khona, futhi waqala ukukhangela phezulu lokukhala. Futhi wathi, ubaba, ngabe umama ephansi lapho kulelo godi? Ngathi, hatshi ndodana, akakho phansi lapho kulelo godi. Ungcono kulawe lami ngokuphindwe kasigidi. Wathi, ngizambona umama njalo. Ngathi, ngomusa kaNkulunkulu Nga kufisa ngambona njalo. Wathi umzimba wakhe uzabuya uphume kuleli ngcwaba. Ngathi sithandwa, vala amehlo akho. Futhi ngiza kutshela indaba encinyane. Iminyaka eminengi engamakhulu edluleyo. Lokhu kusa. Kule ngcwaba elathiwa alingela lutho. Ngathi isikhumbuzo kulabo abalala kuNkulunkulu. UKristu uzakubaletha kanye laye lapho esiza. Kungela thunzi lokuthandabuza. Ngiphumula ngokuqiniseka phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu esilaphakade. NjengoJobe wakudala, lapho sisizwa ukuthi umlotha emlotheni lothuli ethulini, kungikhumbuza ngolongfelo. Owathi, ungangitsheli ngamanani alilayo. Impilo iliphupho nje elingela lutho. Futhi umphefumulo ufile olalayo. Futhi izinto ayisizo lokho ezikhangeleka ziyikho. Wathi, yebo impilo iliqiniso. Impilo iqotho. Futhi ingcwaba ayisilo siphetho sayo. Ngoba wena uluthuli. Ethulini uyabuyela. Akukhulunywanga ngokomphefumulo. Bakubiza ngokuthi itiyofani. Ukuthi lapho sisuka lapho singena kwenye indawo. Loba yini okungaba yikho. Ngithatha ilizwi lompostoli. Lapho esithi. Ngale lithabhanekeli lasemhlabeni kumbe indawo yokuhlala ichabalaliswa. Sile yinye esivele isilindele. Ukuhamba kusuka kuleyi ingena kuleyo. U-Abrahama, u-Isaka, u-Jakobe, u-Jobe, bonke abaprofeti, bathemba futhi bakholwa ukuthi kwakusiza ukuvuka, ukuthi umhlengi wayesiza, baprofetha ngaye, u-Enoki waprofetha ngaye, waphumula ngokuqiniseka, waphawula ubufakazi bakhe, ngakho, u-Isaka, u-Jakobe, uDanieli, uJeremia, uEzekieli, baphumula ngokuqinisekileyo, phezu kwesikhathi uMesiya ayeza kuza ngaso, futhi bafa lemiphefumulo yabo yaya eparadise, babengeke bahambe ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba sibe lakho ubusuku obedluleyo, ukuthi igazi lezinkunzi lembuzi lalingeke lithethelele izono, lamboza izono kuphela. Ukukhuluma ngosuku lapho umhlatshelo opheleleyo, ngoba igazi enyamazaneni lalingeke libuyele kumkhonzi. Ngoba ngalokho ke, wayeza kube engamanga ukunikela imihlatshelo yalolo hlobo. Kodwa lapho indodana kaNkulunkulu isifa, impilo eyayiphakathi kwakhe, yayingayisiyo omunye kodwa uNkulunkulu, ukubuyela futhi nokusibeka abuntwana emulini kaNkulunkulu, futhi manje singabantwana bakaNkulunkulu, impilo evela egazini lakhe. Manje nanzelelani ngokuphangisa, lapho silandela, lapho emuva eTestamenteni elidala, lalabo ababekholwa, futhi bekhonza, futhi bafela okholweni, belindele leso sikhathi. Isizathu lapho baprofeti benza lokho, futhi befuna ukungcwatshelwa ePalestina. Babekwazi ukuthi ukuvuka kwakungasoze kube seGibhithe. Kwakuza kuba sePalestina kuphela. Yikho ngisithi lobu busuku, ngile nhlobo zonke zamabizo, kangila ndaba lokho abantu abangibiza khona, lokho akutsho lutho kimi. Into kuphela engifuna ukuyenza, ikwazi lokhu, ukuthi bengifile, futhi impilo yami ifihliwe kuKristu ngoNkulunkulu, futhi yaphawulwa ngomoya ongcwele, ukuthi lapho ebiza kwabafileyo, ngiza kuphendula ngalolo suku, ngingcwaba kuKristu. Ngoba labo abakuKristu, uNkulunkulu uza kubaletha laye ngalolo suku. Singena njani kuKristu? AbaseKorinte bokuqala 12:13. Ngomoya munye, sonke sibhaphathiziwe emzimbeni munye, futhi saba izakhamizi zombuso kaNkulunkulu. Siyavuma ukuba ngabafokazi lezihambi kulumhlaba, singasaphindi, singasadingi lezi izinto zomhlaba, kodwa sikhangelele ukubuya kwenkosi ebusisiweyo, ukuthatha umbuso, usukela olwandle, usiya olwandle olungela mkhawulo. Lapho esiza enkazimulweni yakhe, ngeqiniso sikhangelele ukubuya kwakhe. Futhi ke kungela kuthandabuza engqondweni yami, kodwa yikho lokho uJesu ayelakho engqondweni yakhe. Lapho elapha emhlabeni, Kwakuyikungehli leki lokho kwelizwi likaNkulunkulu elilapha kade. Ngoba siyazi ukuthi kuye kuhlala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. UbuNkulunkulu bonke babukuye. Kwaye yikho konke uyise indodana lomoya ongcwele. Kodwa wahlala esimweni somuntu, iTheophany kaNkulunkulu, umfanekiso omkhulu kaNkulunkulu, lowo ayenza umuntu kiwo, khona-ke, wambeka emhlabeni. Wayelomzimba, uNkulunkulu kasuye ongelamzimba, uNkulunkulu ulomzimba, futhi kukhangeleka njengomuntu. UMose wawubona, abanye bawubona, futhi kukhangeleka njengomuntu. Futhi uyisifanekiso nje, lokhu kuyikho okwalokho okuyikho, futhi yonke into emhlabeni, ubuhle, ubumnandi. Ubuhle bomhlaba akusilutho emhlabeni kodwa impendulo kwakungcono kakhulu kulalokho lokho okusilindeleyo lapho sichiya lumhlaba ngoba yonke into emhlabeni iyisibonelo nje salokho okusezulwini yonke into enhle yonke into elungileyo yonke into enhle izihlahla inyoni yonke into yisibonelo nje salokho okusezulwini impilo yethu uqobo yisibonelo ilithunzi nje futhi kungayisikho into eqotho luhlangothi oluluthunzi ukuthatha ukufa ukukhulisa umfanekiso ukusibuyisela kuTheophany esivela kiyo khona-ke ekuvukeni sibuya emfanekisweni wakhe umzimba ovusiweyo kuhle kanganani akukuhle kuphela kodwa kuqotho iqiniso eliqinisekileyo lelizwi likaNkulunkulu elilaphakade ukuthi siza kuba njengaye nanzelela manje uJesu egcwele ngamandla wonke kaNkulunkulu kodwa lapho ehlangana loSathane kazange asebenzise ngitsho okwamandla akhe wakhombela kuphela elizwini wakwenza wathi kulotshiwe umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi lonke eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu khona-ke ungatsho kanjani ukuthi ungahlala ngekhaya futhi ube umkristu omuhle njengalokho ongaba yikho ebandleni awungeke ukwenze lokho vala ilizwi umoya ongcwele udla elizwini ibhayibhili liyikudla kukaNkulunkulu kukamoya okwebandla lakhe futhi umoya ongcwele yiwo lowo oliletha kuwe futhi alibeke enhliziyweni futhi ngokubonga uyalithelezela futhi sonke isithembiso saphezulu siza kuveza khona kanye lokho uNkulunkulu athi kuza kwenza kumele kukwenze kulilizwi lakhe futhi liyimpilo manje bese ngikhohliwe ukuthi bengifanele ngibe lengxenye yehola kungithathela isikhathi eside kakhulu ukufika kulokho engifuna ukukutsho kodwa nanzelela ujesu eholeni lokugcina kumbe amabili empilo yakhe eziningi iziprofetho zagcwaliseka omunye wathi kini mfowethu Branham lokhu kufanele kwenzakale futhi lokho kufanele kwenzakale wathi kungenzakala phakathi kwehola nxa ungabala ihubo 22 futhi-ke ukhangele ihola lakhe lokufa esiphambanweni ngiyakholwa nje manje ukuthi zingaki iziprofethi ezimangalisayo ezagcwaliseka emaholeni amabili kumbe amathathu okugcina impilo yakhe ngeqiniso bagwaza inyawo zami lezandla zami nkulunkulu wami ungitshiyelani na lokunjalo njengalokho uDavida wakumemeza futhi-ke enye into engifuna ukuthi liyinanzelele iqiniso ingxenye engehlulekiyo yelizwi likaNkulunkulu ibhayibhili lathi uyagcina wonke amathambo akhe ngitsho lelilodwa lawo elephuliweyo ngoba ngomfanekiso iwundlu lephasika lalingumfanekiso walo iwundlu kumele libe lingelasici akula mathambo aphukileyo okufanele abe sewundlwini futhi kulelo hola lapho yena wayesefile bahamba phezulu ukwephula imilenze yakhe ngesando futhi nje phambi khangela kuleso sikhatshana esinzima indoda eyayilesando isilungele ukutshaya imilenze yakhe kodwa ilizwi likaNkulunkulu lathi akusoze kube lethambo elilodwa elizephuka emzimbeni wakhe kuza kwenzakala njani sesijaha ilizwi likaNkulunkulu lilaphakade Nga ilizwi likaNkulunkulu liphelele kangaka. Labo abakuKristu baqinisekile sibili ukuvuka njengokuba kulokuvuka. UNkulunkulu ubotshelwe elizwini lakhe ukukusilisa njengalokho engakusindisa ngoba yena kulilizwi lakhe elakuthembisayo ukulilizwi likaNkulunkulu. Futhi kasilalungelo lokususa kulo kodwa nje ukuthi kuliqiniso. Likholwe lona, kungelandaba nalokho okwenzakalayo, likholwe lona loba kanjani. Yiyo indlela iningi labo bonke okwakumele balikholwe lona. Futhi lathi asivalelwa ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu wanika iPalestina ku-Israyeli. Kodwa kwakumele balwele intshi yonke yendawo abayitholayo. Isithembiso ngesakho, kodwa kumele ulwele intshi yonke othi ngeyakho. Udeveli uza kubona kulokho. Ngeqiniso uza kwenza. Kodwa nanzelela, lapho sebelungiselele ukwephula imilenze yenkosi yethu uJesu. Nxa lezo sando, sasingabe sitshaye umlenze futhi sawephula. UNkulunkulu wayengabe watholakala elamanga. Kodwa kwakungela udeveli abeneleyo kukho konke ukuhlukuluzwa kwabumnyama, ukuvumela isando sitshaye lowo mzimba oligugu. Ngoba uDavida, iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili, ngaphambi kwalapho, wathi, akusoze kube lethambo elilodwa, eliza kwephulwa emzimbeni wakhe. Ilizwi likaNkulunkulu kumele lime liliqiniso. Kodwa kuyini abakwenzayo khonake? Bathatha umkhonto futhi bawuhlaba ohlangothini lwakhe, futhi igazi lamanzi kwaphuma, ukugcwalisa lokho iBhayibheli elakutshoyo. Bagwaza izandla zami lohlangothi lwami. Ilizwi lagcwaliseka. Manje lapho esifa. Oh, lihola bani elesabisayo. Ngiyacabanga ngaleyo ngoma. Futhi ngokuthembeka, kungenza ngizwe kubi. Lapho ngicabanga ukuthi leyo ngoma, leyo imbongi eyayibhalayo iminyaka eminengi edlulayo. Phakathi kwamadwala aqhekezekayo, futhi lezibhakabhaka ezabamnyama. Umsindisi wami wagobisa ikhanda lakhe futhi wafa. Iveyili elivulekileyo lembula indlela enjabulweni yasezulwini losuku olungela kuphela. Futhi lapho elengile lapho esopha futhi esifa, lapho ekhothamisa ikhanda lakhe, ilanga laba lenhloni kakhulu ngokwalo ukukhangela phansi phezu kwezidalwa ezifayo, lezo uNkulunkulu azenzayo emfanekisweni wakhe. Efanele abhadale inhlawulo enjalo ukuyihlenga. Ilanga layala ukukhangela phansi emhlabeni kulelo hola. Inyanga yayangeka kakhulu, yaze yasuka endaweni yayo, futhi inkanyezi zafulathela umhlaba. Yinto bani embi isono okufanele sibe yikho, ukuthi uNkulunkulu kwakumele asebenze kanjani laso. Futhi lokubona labo baphristi abeyisayo, amathe elenga ebusweni bakhe, indoda yamtshaya ekhanda ngohlanga futhi yathi, nxa ungumprofeti sitshele ngubani okutshayileyo. Omunye wabo wadonsa indevu ebusweni bakhe futhi wamtshaya ebusweni futhi emfuna ukuthi azimele. Wathi, nxa umbuso wami wawungowalumhlaba, ngangizahle ngibize ubaba wami. Waye ngangithumela amaxuku amabutho alitshumi lambili engilosi. Kwakuzabe kuguquliwe. Kodwa wayengakwenza kanjani? Wayengeke nje akwenze, ngoba kwakungabantwana bakhe uqobo bekhalela igazi lakhe. Ungacabanga ubaba, ubaba, labantwana bakhe uqobo, ebumnyameni, bekhalela igazi likababa wabo uqobo. Yiso isizathu wayengeke enze olunye ulutho kodwa afe. Nxa engazange, kwakuyikulahlwa kwabantwana bakhe, kwakuyikulahlwa kwezidalwa. Kodwa wayefanele afe ukusindisa abantu bakhe. Futhi lapho ekwenza, lapho ekhothamisa ikhanda lakhe, lumhlaba omdala waba lokuqhuqa emhlane wawo. Wawufanele ukuba waba lomdambiyana wokwethuka, ngoba iBhayibheli latsho ukuthi umhlaba wonke kusukela ngehola lesithupha kusiya kwelesificamunwemunye wawumnyama, kwakuphezu kobuso bonke bomhlaba. Futhi umhlaba wanyikinyeka futhi amadwala adabuka. Futhi iveyili letempeli ladabuka kusukela phezulu lisiya phansi. Amabhloko omhlatshelo agenquka. Indodana kaNkulunkulu ophilayo yafa. Wayefile ilanga laze lakunanzelela. Wayefile inyanga yaze yakunanzelela. Wayefile inkanyezi zaze zakunanzelela. Wayefile umhlaba waze wakunanzelela. Wayefile kwaze kwathi okokuqala kwendalo kwakunanzelela. Imikhathi yakunanzelela. Yonke into kwakumele yazi ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lalingeke lehluleke. Wayethenjisiwe kusukela esivandeni se-Edeni. Inzalo yayizachoboza ikhanda lenyoka. Manje kuyini okwenzakalayo kuye? Waya ngaphi? Lapho esuka esiphambanweni, futhi waya ethuneni likaJosefa wase-Arimathiya. Wayengumyanga kakhulu. Wayengelandawo yokubeka ikhanda lakhe. Wazalelwa esitebeleni, elebizwa elimnyama ngemva kwakhe, njengomntwana oliveza ndlebe. Wayehlekwa, weyiswa, wahlekwa usulu emhlabeni, weyiswa, futhi walahlwa, futhi lapho esifa, wayefanele afe ngesijeziso ngokubulawa ngumthetho, phakathi kwamasela amabili. Futhi bengela ngitsho indawo yokumngcwaba, futhi wangcwatshwa engcwabeni lomunye umuntu. Onkulunkulu sibili wasezulwini, esiza emhlabeni, sicabanga ukuthi singobani. Esifanele sedlule phakathi kokuhlipheka okuncinyane. Lokho asenzela khona. Cabanga ngakho mngani. Tatisha ngakho. Isotsha lomroma lathi, ngeqiniso leyo indodana kaNkulunkulu. Isoni sasifanele sikunanzelele. UJudasi wathi, ngithengise igazi elingelacala. Wakufanele akunanzelele. Umhlaba wonke wakunanzelela. Khona ke waya ngaphi? Lapho umuntu esifa. Lokho kuyakuqeda na? Hathi mnumzana. Wayefanele afe ngaleyo ndlela. Ngoba iBhayibheli likaNkulunkulu latsho ukuthi waza kufa ngaleyo ndlela. Futhi wathemba ilizwi likaNkulunkulu. Yiso isizathu wayesithi empilweni yakhe. Dilizani leli tempeli. Futhi ngizalivusa ensukwini ezintathu. Ngoba uDavida wathi kwenye indawo. Kuphela eBhayibhelini. Ngaphansi kokuphefumulelwa. Lapho uDavida, umuntu kaNkulunkulu umprofeti, owayegcotshwe ngelizwi wathi, angisoze, ngivumele ongcwele wami abone ukubola. Futhi angiyikuthiya umphefumulo wakhe esihogweni. UJesu wathi, dilizani lumzimba, futhi ngizawuvusa ezinsukwini ezintathu. Wayekwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lalingeke lehluleke. Oh, minabo! Nga wayephumula ngokuqiniseka phezu kwalokho, ekholwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lalingeke lehluleke. Kanganani ke singaphumula ngokuqiniseka ukuthi sizelwe kutsha ngomoya ongcwele. Futhi wona uyibufakazi enhlizweni zethu khona manje ukuthi siyakwazi ukuthi umhlengi wethu uyaphila. Futhi uzabuya njalo ngolunye usuku. Phumula uqinisekile ukuthi labo abakuKristu uNkulunkulu uzakubaletha kanye laye. Manje nanzelela. Nango elapho. Wayesazi ukuthi akula sicucucu esisodwa salo mzimba esasizabola. Amahola angamachumi ayisikhombisa lambili ukubola kuyangena. Yiso isizathu engazange ahlale insuku ezintathu. Wafa ngolwesihlanu emini, wavuka ngesonto ekuseni. Kodwa kwakuphakathi kwazo insuku ezintathu. Phakathi kwalezo nsuku ezintathu, wayeza kuvuka njalo, ngoba wayethemba ilizwi likaNkulunkulu. Nangu ehamba. Waya ngaphi lapho esuka? IBhayibheli lathi, wenyuka wahamba futhi wachumayela imiphefumulweni eyayisentolongweni, engazange iphenduke, ekubekezeleni kwensuku zikaNowa. Umphefumulo wakhe, umoya wakhe, itiyofani yakhe, umzimba wobuntu bakhe uqobo wahamba phansi. Kasimlandeleni, lingathanda lobu busuku ukumlandela imizuzu emilutshwana. Kasiboneni lapho aya khona. Ngaphansi nje kwendawo yemizimba yenyama, uhlezi isigaba samandla amadimoni. Ngaphansi kwalokho, ngaphezu nje kwalokho, kuhlezi imiphefumulo yabangalunganga. Ngaphansi kwakho kuhlezi umbuso sibili kaSathane, isihogo. Khona ke phezu kwethu nje, kuhlezi umoya ongcwele. Khona ke phansi kwealtari, kuhlezi imiphefumulo yabantu abalungileyo. Okulandelayo nguNkulunkulu ngokwakhe. Omunye esiya phansi, omunye esiya phezulu. Imimoya emibili ilapha emhlabeni, ifunzelela abantu balumhlaba. Futhi lapho uJesu esifa, uyenyuka phezulu, phansi ngale, niyambona ngolwesihlanu lolo emini ngemuva kokufa kwakhe. uqoqoda emnyango wendawo zabalahlekileyo. Kasimlandeleni okomzuzu. Umnyango uyavuleka. Kwakulabafazi, kwakulamadoda, kwakulamakhosikazi amancinyane, kwakulabadala. Babe bonke ndawonye kuleyo ndawo eyesabekayo, ethiwa yintolongo yemiphefumulo elahlekileyo. Aluba bengilesikhathi, ngizathanda ukulitshela, futhi kungaba ngumbono nje. Kodwa ngesinye isikhathi, ngavakatshela leyo ndawo, futhi ngaklabalalela isihawu. Lapho ngisaseyisoni, ngisiyakuhlinzwa. Lapho ngiphuma ngangimile entshonalanga lezandla zami ziphezulu ngasezulwini futhi lesiphambano sikhanyisa phezu kwami. Kodwa kuleyo ndawo elokulila lapho, uJesu waya emnyango. Yonke into kwakumele ifakaze ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu, ngoba babetshunyayeziwe ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa. Uqoqoda emnyango, wathi, "Nginguye lo Enoki akhuluma ngaye, nginzalo yomfazi eyayichoboza ikhanda lenyoka. Lonke ilizwi likaNkulunkulu selagcwaliseka. Ngisandukufa nje phetsheya eCalvary, futhi sengithengile ibandla lami. Futhi lo Enoki akhuluma ngaye, nginguye." Futhi babengelasihawu, kungelathemba, ngoba babephambukile. Futhi umnyango wavalwa ebusweni babo. Kusehla phansi endaweni zamadimoni, kusehla phansi kuwona amasango esihogo, uyaqoqoda emnyango. Lokhu kulapho esethuneni, umzimba wakhe ulapho, ulindele ukuvuka. Wavakatshela indawo lezo, abalungileyo labangalunganga abaya kuzo, lapho oza kuya khona ezinye zalezi nsuku, kweyodwa kumbe enye indawo. Futhi uqoqoda emnyango wesihogo. Futhi lapho ekwenza, udeveli waphuma. Futhi ngiyamuzwa nje esithi, "Oh, ngakho ekugcineni usubuyile. Ngeqiniso ngacabanga ukuthi ngakuthola lapho ngibulala u-Abhela." Liyabona, lapho leyo nzalo ithenjiswa esivandeni sase-Edeni, udeveli uzame njalo njalo ukubhubhisa leyo nzalo. Futhi ukufa kwa-Abhela lokubuya kukaSethi kwakuyikufa nje ukungcwatshwa lokuvuka kukaKristu. Leyo nzalo kumele iqhubeke. Futhi wazama ukuyibhubhisa. Wathi, "Ngacabanga ukuthi ngangikutholile lapho ngibhubhisa u-Abhela. Ngacabanga ngase ngikutholile lapho ngibhubhisa abaprofethi. Ngangiqinisekile ukuthi ngikutholile lapho ngiquma uJohane ekhanda. Kodwa manje, emva kwakonke, usufikile. Sengikutholile manje. Oh, minabo." Ngiyamuzwa esithi, "Sathane, oza lapha. Senguvasa manje, uyafinyelela, uthatha leso sifithulelo sokufa lesihogo ohlangothini lwakhe, wasilengisa ohlangothini lwakhe uqobo. Ngifuna ukukupha isaziso. Ukusethusela okwesikhathi eside, ngiyindodana kaNkulunkulu ophilayo ezelwe yintombi. Igazi lami lokhu elisemanzi esiphambanweni, futhi isikwelede esigcweleyo sihlawulwe. Kawusela malungelo njalo futhi. Uhlutshuliwe. Nginika lezo zihluthulelo. Kunjalo. Uyachibilika futhi unika ukukhahlela okuhle okuphilileyo. Futhi atshayelele umnyango ndawonye futhi athi, "Hlala phakathi lapho. Imuvasi kusukela manje kusiya." Manje wayengelazo izihluthulelo zombuso, ngoba wazinika kuPetro. Ithola konke lokho ekuseni kubhabhathizo lwamanzi. Kodwa wayenezihluthulelo zokufa lesihogo futhi wazithatha. Emva kokuvuka kwakhe wathi, "Ngilezihluthulelo zokufa lesihogo." UPetro wayenezihluthulelo zombuso, uSathane wayenezihluthulelo zokufa lesihogo. Kodwa manje uJesu uselazo umuvasi. Lapha uyaqalisa ukwenyuka, sekusiba iPhasika, isikhathi sedlula ngokuphangisa. Kodwa kulelinye iqembu, "Ungaphi uJobe? Ungaphi u-Abrahama? Bangaphi na? Bangaphi labo bafo ababethemba ilizwi likaNkulunkulu? Usebakhohliwe ukufa kwabatshabalalisa yini? Lokho kuyikho konke yini? Ngitsho, ngitsho, uNkulunkulu kumele agcine ilizwi lakhe. Ngiyambona, asilunguzeni kancinyane eparadise, futhi sikhangele khonale. Futhi ngiyabona uSara lo-Abrahama behamba ngalapho. Futhi ngemva kwesikhashana, enye into emnyango, u-Abrahama wehamba futhi avule umnyango wathi, 'Sithandwa, oza lapha, khangela lapha.' Khangela lapha. Lo nguye kanye owema lami ngaphansi komoki lolo suku. UnguNkulunkulu ka-Abrahama. Kona ke nje ngiyabona uDanieli ekhangela ngaphezulu kwehlombe lakhe futhi athi yilo idwala elaqetshulwa entabeni ngokuqinisekileyo njengoba ngimile lapha. Ngibona uJobe evuka wathi, lowo ngumhlengi wami engathi ngiyamazi ukuthi uyaphila futhi ngolunye usuku uza kumaphezu komhlaba. Umzimba wami ungabe ungasekho kodwa umlotha omncinyane oyingcosana, kodwa kumizuzu elithumi lanhlanu kusukela manje ngiza kuba ngikuwo njalo. Lo nguwe uwezekeli ukhangela ngaphezulu futhi wathi, ngabona lowo muntu ofanayo njengevili ngaphakathi kwevili libhoda khona phezulu phakathi emoyeni.
Oh,
minabo. Khona ke kwenyuka u-Enoki. U-Enoki wathi, ngimbonile esiza lezinkulungwane ezilithumi zabangcwele bakhe ukuzokwahlulela. Lapho kwakungabangcwele bethestamente elidala belindele, sibili babeyibo ngaphansi kwenhlawulo yegazi. Babengeke bahambe ebukhoneni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu wezulwini, ngoba igazi lembuzi legazi lemvu lalingeke lisuse isono. Kodwa wathi, bazalwane bami, nginguye elicabanga ukuthi nginguye, inzalo yomfazi, ngindodana kaDavida, ngindodana kaNkulunkulu, ngingulowo ozelwe yintombi, igazi lami limuhlawulele. Lalindela ngaphansi kwegazi lezimvu lembuzi, kodwa manje igazi lami liyahlawulela futhi ukhululekile. Asanyukelani phezulu, ekuza kuba iphasika. Cabanga nje, lokho kwakuphose kube iminyaka engamakhulu alithumi lesificamunwemunye lokunye edlulileyo lobu busuku. Ngiyezwa u-Abrahama esithi, Nkosi, lapho sifika emzimbeni wethu njalo futhi uSara lami sasiwuthanda kahle sibili, kungaba le ndaba nxa singenza isititshi esincinyane okunjalo endleleni yakho. Awu, ngiyamuzwa yena esithi, ngani? Hatshi, ngempela hatshi, ngiza kuhlala nabafundi bami okwensuku ezingamathumi amane. Khangela lapho futhi libone ukuthi konke kukhangele kanjani. Ngalokho kusa kwephasika okuyinkazimulo, lapho esizathatha khona ekuseni iNkosi ithanda, lapho evuka kwabafileyo. IBhayibheli lathi ngokutsho kukaMathewu ongcwele 27 ukuthi abaningi babangcwele abalele othulini lomhlaba bavuka futhi baphuma emangcwabeni. Kwakungobani? U-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uJobe, labo abathi ngesambulo somoya bazi ukuthi umhlengi uza kuma emhlabeni ngolunye usuku. Labo yibo izithelo zokuqala zalabo abalalayo. Nampo behamba edolobheni, ngiyambona uSara lo-Abrahama bebatsha futhi begcwele futhi emuhle futhi egcwele impilo. Bengasayi kuba badala njalo futhi bengasayi kugula futhi bengasayi kulamba futhi behamba ngalapho emzimbeni wabo. UKefasi emile lapho esithi, uyazi ukuthini kulenye into eyenzakalayo ngolunye usuku? Khangela nje kulokhu ukuchaphazeka leli tempeli elikilo. Kule kumele sithole omunye umuntu ozathunga lelo khetheni. Khangela lezo ibhokisi lomhlatshelo lagenquka. Kuyini okwenzakalayo? Ngabe lowo mfo wayeyisangoma na? Wayengumthakathi? Kumbe kuyini okwenzakalayo? Chono, oza lapha Josefasi. Ngobani labo ababili abatsha abathandanayo abamileyo lapho? U-Abrahama wathi, Sara, siyananzelelwa, ungcono siphume. Babonakala kwabaningi, lokho kwakungesikho konke ekuvaleni. Khangelani ngolunye usuku lapho emva kokuba ese babevakatshele u-Abrahama, u-Isaka, uJakobe futhi labo bonke babevakatshele ilizwe lakubo. Lapho uJesu esenyukela phezulu, wena uthi, mfowethu Branham, ngabe lokho kuyinganekwane? Hatshi mnumzana, ngiza kutshengisa emibhalweni ngomzuzu. Lapho eqala ukwenyuka babona yena kuphela, kodwa abangcwele bethestamente elidala bahamba laye, ngoba iBhayibheli lakhuluma ukuthi wathumba abathunjiweyo futhi wanika izipho ebantwini. Futhi ngiyambona yena lapho esenyuka futhi ehlangana lebandla lakhe. Ingilosi ezimbili zivela kulelo qembu elalikhalisa umnyuziki zaphenduka lapho futhi zathi, lina madoda eGalili, kungani limile likhangele phezulu? Ngoba luJesu ofanayo lo owenyukiselwe phezulu uyeza njalo. Ngeqiniso zabuyela masinyane ukuyajoyina udwendwe. Futhi phansi ezibhakabhakeni uJesu futhi labangcwele bethestamente elidala bahamba bedlula inyanga, bedlula ilanga, bedlula inkanyezi. Futhi lapho befika ekubonakaleni kwalawo amakhulu amahle amazulu amhlophe, abangcwele bethestamente elidala bamemeza becaphuna umbhalo, phakamani lina masango alaphakade futhi liphakanyiswe.
Lift up
Phakamani lina masango laphakade futhi liphakanyiswe futhi makuthi inkosi yenkazimulo ingene. Zonke ingilosi zabuthana phezu kwemithangala yezulwini futhi zathi, ngubani linkosi yenkazimulo? Abangcwele betestamente elidala bathi, inkosi yamabandla elamandla empini wayengumnqobi. Ingilosi yahlaba ibhathani elikhulu, amasango amaphalela avuleka. Khona phansi edolobheni leJerusalema kwabuya omkhulu umnqobi olamandla eletha abangcwele betestamente elidala. Amabhendi engilosi ekhalisa lapho ingilosi zimemeza, wayengumnqobi olamandla. Wayelezihluthulelo zokufa lesihogo zilenge ohlangothini lwakhe, esehla phansi ezindlini zobukhosi zenkazimulo, waze wafika ezihlalweni zobukhosi. Futhi wathi, Baba, nampa lapha bakholwa ekukholweni elizwini lakho ukuthi ngiza kubuya ngelinye ilanga. Nginqobe kokubili ukufa lesihogo. Kwakuyini mfowethu wayelamanxeba esandleni sakhe ukutshengisa ukuthi wayekade esempini. Duma kuNkulunkulu oliphezulu, ungulo mnqobi olamandla. Nampa belapha Baba, u-Abrahama, u-Isaka loJakobe. Ngiyamuzwa esithi, ndodana, gwela phezulu lapha eceleni kwami futhi uhlale phansi ngize ngenze sonke isitha isenabelo senyawo zakho. Umfowethu, ngolunye usuku uzabuya njalo, futhi lusuku bani okuzakuba yilo? Wayengasuye ongenzi lutho lapho esethuneni. Sicabanga ukuthi wayelele nje lapho efile, kodwa wayephansi lapho elokhu enqoba. Wehla phansi futhi wathatha izihluthulelo kuSathane, ulezihluthulelo zokubili ukufa lesihogo lobu busuku. Wathi, ngoba ngiyaphila ngingaphila lani ngingazi lobu busuku. Mfowethu othandekayo, dadewethu, usuke wakucabanga lokho ngokuqiniseka? Uyananzelela ukuthi uyaphila kuphela ngoba uyaphila, ukuthakazelele okwaneleyo, ukuzinikela ngokwakho, futhi uthi, Nkulunkulu, nangu mina ngilapha, isoni woba lesihawu kimi. So ake wemukela lowo mhlatshelo oweneleyo ngakho konke? So ake wamtshela ukuthi uyamthanda na? Uyathunuka imizwa yakho lapho usenza okubi? Nga ungakaze ubuye ngitsho kuleso sehlakalo manje kulokhu kungcwatshwa. Lapho isikhathi sethu sesibaleka, ngizwa kahle nje, kodwa angazi nxa ungakemukeli uKristu njengomsindisi wakho. Ngingazi nxa ungakwenza lapho sikhothamisa amakhanda ethu okwesikhatshana nje elizwini lomkhuleko. Khalisa leyo phakathi kwamadwala aqhekezekayo nxa ungakwenza, dadegethi. Nxa ulakho kulungile, loba yini kuza kwenza. La makhanda enu ekhothanyisiwe, ngizalibuza umbuzo oqotho sibili. Kumbulani bangani, soni kumbe ongcwele, awuyekeli ukuba khona lapho sikungcwaba. Umphefumulo wakho ukwenye indawo. Manje uJesu wavakatshela indawo zombili ngokutsho kwemibhalo. Angakuthola ngaphi nxa ungahamba lobu busuku? Ungaba lo mnyango wesihawu uvaleka ebusweni bakho ngoba walile? Kumbula, akasimsindisi kuphela, ungumahluleli. Ungumahluleli manje. Umahlulela kanjani? Makuthi abe ngumsindisi wakho manje. Indaba encinyane ibuya engqondweni yami. Kwesinye isikhathi esedluleyo, umfana omncane wayehlezi enqoleni. Umbhobho waduka phansi esitaladeni, futhi amabhiza abaleka, wayesiya eliweni. Umfana wenkomo omncinyane wagijima futhi wamisa amabhiza nje inqola ingakaweli eliweni, ngoba yayilengane phakathi kwayo. Wasindisa impilo yalowo omncinyane. Iminyaka eminingi emva kwalokho, emile emthethwandaba, lumfana ofanayo wayenze icala, wathatha indlela engayisiyo elecala. Wayenatha egembula, wadukula umuntu futhi wayelecala, watholwa elecala. Futhi umahluleli waphakama futhi wathi, ngiyakugweba ngokukulengisa ngentamo yakho kuze kuthi impilo yakho efayo isihambile. Leyo ndoda encinyane yathi, mahluleli, futhi wephula ukuhamba komthethwandaba lapho esecela ngale kwezibambelelo, futhi wawela ezinyaweni zikamahluleli wokwesihawu wathi, mahluleli, khangela ubuso bami, ngawungazi na? Wathi hatshi ndodana kangikwazi. Wathi uyakhumbula impilo yomfana othile leyo owayisindisayo iminyaka eminengi edluleyo ebhizeni elalibaleka. Wathi yebo ngiyakukhumbula. Wathi ngingumfana lowo. Wathi Mahluleli wangisindisa ngaleso sikhathi, ngisindise manje. UMahluleli wakhangela phansi kuye futhi wathi, ndodana, ngalolo suku ngangingumsindisi wakho. Lamuhla ngingumahluleli wakho. Lamuhla ngumsindisi wakho soni. Kusasa ngaba ngumahluleli wakho. Ngathi kucabangeni khona manje. Lapho umusic ukhala, futhi wonke umuntu ekhuleka, labo abasendaweni zokukhuleka loNkulunkulu. Ngingazi lobu busuku ngokuphangisa, labo abangathanda ukwamukela uKristu njengomsindisi oqondane labo. Uthi, Nkulunkulu, woba lesihawu kimi, isoni. Ngifuna ukubuya ngegazi elachithwayo. Ngidiniwe ngokujoyina amabandla lokugijima indawo ngendawo. Ngifuna ukuzalwa kutsha. Ngifuna isehlakalo enhlizweni yami. Leso engisaziyo ukuthi uKristu uzambulile kimi. Ngesambulo sikamoya okhuluma ngaso mfowethu Branham. Ngifuna isambulo sikamoya. Umoya ongcwele enhlizweni yami. Ungenza ngiphile. Uletha uKristu abeqotho kakhulu kimi. Kulalokho engiyikho kimi. Ngiyafisa leso sehlakalo mfowethu Branham. Ungangikhulekela lapho ngiphakamisa isandla sami. Ungaphakamisa isandla sakho manje. Lo ofisa ukukhunjulwa. UNkulunkulu akubusise khosikazi. UNkulunkulu akubusise emuva le khosikazi. Lokho kuhle. UNkulunkulu akubusise mnumzana. Lokho kuhle. Phakamisani izandla zenu. Manje qhubeka lesandla sakho siphezulu. Ungaba lamahloni kanjani? Ungalahla okunjengalokho mngane. Kumbula. Oh wena uthi mfowethu Branham. Abachumayeli bachumayele okweminyaka. Ngiyazi, kodwa ngolunye lwalezi nsuku, baza kuma ukuchumayela, futhi indlela izinto, ezikhangeleka ngayo, kungaba khona manje, uza kuzwa intshumayelo yakho yokucina, ngeqiniso leyi kungaba ngeyakho yokucina. Oh, wena uthi ngisemutsha, lokho akulandaba, ukufa akuhloniphi muntu, kumbe ukudala, kumbe ukwenelisa. Ungamamukela manje njengomsindisi wakho ngokuphakamisa izandla zakho usithi Nkulunkulu woba lesihawu kimi. Phakamisa izandla zakho kanye labanye bonke laba. Futhi uthi, manje ngifuna ukwamukela uKristu. Ungaphakamisa isandla sakho. Omunye umuntu ohlehlele emuva othi, Nkulunkulu woba lesihawu kimi. Ngifuna ukubuyela kuKristu lobu busuku. Ukuthi kusasa, kube yikuvuka okutsha kimi. Ungaphakamisa izandla zakho. Phakamisa isandla sakho uthi, woba lesihawu kimi. Ngifuna ukubuya manje. Ungakwenza na? Phakamisa isandla sakho uthi, bengingohlehlele emuva, kodwa lobu busuku, uNkulunkulu akubusise khosikazi, uNkulunkulu akubusise, kuhle lokho, ngizamamukela uKristu, njengomsindisi oqondane lami, ngizakumamukela lobu busuku, ngizulile iminyaka eminengi kude loNkulunkulu, kodwa manje sengisiza ekhaya. Ungamamukela lobu busuku ukuze lokhu kube yikuvuka okutsha kuwe impilo yakho endala iphele. Leli khosikazi liyeza phezulu kwealtari ukwenza isivumo sakhe ukuma. Omunye umuntu ofuna ukuthatha indawo yabo lapha woza phezulu lapha kanye laye ngokuvuma kwabo. Ungasukuma futhi ubuye phezulu kwealtari lawe. I-altari livulekile ngeqiniso. Woza khona phezulu khona manje nxa ufuna ukuma lapha futhi ukhuleke uzabe kulungile nje. Ozani, lingabuya. Phezu kwesivumo sokholo lwenu. Phezu kokholo lwenu endodaneni kaNkulunkulu ungabuya manje. Kulungile. Ukukini, liyakhumbula. Nguwe wena, ngabe uyisoni na? Ngabe ungohlehlele emuva na? Ngabe uyaqanda futhi ukhatshana loKristu? Futhi ufuna ukuvuswa kakutsha kanye laye manje. Qala impilo kakutsha. Wena ke, ndoda lomfazi, abakade bebelikade liphandle okwesikhathi eside, liqabana ekhaya lenu. Alingeke libuye futhi liqondise leyo nto loNkulunkulu, nomunye lamunye manje. Wenze iphasika libe iphasika sibili yenu. Liqale ikhaya elitsha. Lithini lina elingakaze? Elingakaze libe lomkhuleko emakhaya enu. Liyahamba njengekhaya kusukela ebandleni futhi lizama ukuphila ngobungcono elingabenza. Alikaze lilethe imuli ndawonye futhi likhuleke. Yikho silokungezwa kwabantwana lezinto esilazo. Yikho amakhaya emelika ephukile. Alingeke libuye liqalise kutsha lobu busuku. Lingakwenza na? Liyanxuswa.
Remember, I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Kumbula ngingumthumayeli wakho manje. Ngiza kuba ngufakazi ngalolo suku. Lapho sizakhothamise amakhanda ethu khona-ke manje okomkhuleko. Baba wethu osezulwini obusisekileyo, lobu busuku siyaletha kuwe lumbuthano kokukhulu ukuqiniseka kokuqiniseka okungcwele esikwaziyo ukukwenza.
sisondelela isihlalo sakho sobukhosi ngokuzithoba futhi ngemva kombiko lobu busuku ukuthi lokho kungcwatshwa okukhulu kazange alale ethule umphefumulo wakhe wahamba khona ezindaweni futhi waqeda umsebenzi kaNkulunkulu lo ayewugcotshelwe ukuwenza futhi kusasa ekuseni siyathola lapho ahamba khona ezigabeni eziphezulu enqoba yonke into ekuvukeni kwakhe kodwa waphuma ngokusa kwephasika esenzela ukulungisiswa kwethu futhi siyathola ukuthi wathumela umoya ongcwele wabuya ukuthonisisa abantu ngesono futhi siyakhuleka lobu busuku Nkosi ukuthi labo abaphakamise izandla zabo makuthi bakhunjulwe phambi kwakho makuthi izinqumo zabo zivele enhlizweni yabo lobu busuku ukuthi bakwamukele wena futhi bakukholwa wena futhi mabaphawulwe ngophawu lwesithembiso lobu busuku umoya ongcwele siphe khona baba ngoba siyabanikela kuwe lalumbiko lobu busuku mawubusise labo abawuzwileyo labo Nkosi labo abazahamba lawo ekhaya labo futhi balitshonise ngokujulileyo ezinhliziyweni zabo mabaphile elizwini likaNkulunkulu siphe khona baba ngoba siyakucela ebizweni likaKristu amen.